nxa sesikhuluma ngomnotho welizwe kunezinto eziningananyana eziqondane lomnotho kulo mthetho nje umthetho wodwa nje we-internalization kuliqiniso ukuguqula okwenziwa umthetho lo kawuguqulwanga ngendlela enganikeza abantu ithemba lokuthi umumo sumi kahle kulezinto eziningi into zobudlwabudlwangu esingathi kuna le-confidence ukuthi abantu bakhona yini bakhona balama-skill kodwa nje nxa beqale ngokubona nje ukuthi into ephambanisekileyo intenhle ukuthi sesiqalele uhambo lwakhona.
Alubana i-ZANU-PF ithe yadinga ukucetshiswa nguwe babangwenyu ukuthi kungaphi lapho abangaguqula khona ukuze ngempela abakwamanye amazwe babuye eZimbabwe, ungabacebisa uthi?
Guqulani imithetho eyenza ukuthi nxa abantu befuna ukuzonikeza imali ngapha bengethumi. Okwesibili, uhulumende wakhona mukhulu kakhulu. Imali ezingenayo uhulumende zilutshwane kulezi phumayo kwenza ukuthi imali elakale idlule ngoba imali e-speculator ye-liquidity iya ngokuthi uhulumende uthatha kanjani imali emsikeni ovulekileyo.